inkokheli zikhona sibili esizazibeka ibekwa ngabantu ikhethwe sibayeni inkokheli zikhona le ngukatbet ncube kubuye u-Eliot Kasu kubuye ubekezela maduma okafuzwayo emasouth kubuye ke umbayiwa u-Alfred Wilbert umbayiwa ema-central upark oyabe khangelane lezengcebo kube nosecretary ugeneral onguye unobhala upetronela msarurwa ngalokho leyi thimu leyi bonke iminyaka yabo ekuzalweni yabo ingaphansi kukapresident umjuru ngalokho kumjuru nxa ethiya laphana uthiye bafundisile labo ukuthi kuyiwa ngaphi ngoba basesebancinyane i-retiring age vele kuba ngu-65 abantu abadala bedebhithaza umuntu omncinyane kulabo i-succession plan iyabe ingasekho siyabe sesizibulele siphinde sikhuphe umgabe sifake omunye umgabe isayizi yakhe abadlala bonke i-politics kuya ngama-youth sesibafaka futhi sibabisela khona laphana ngeke sikuvume lona lokho
hhayi kuyezwakala mnumzana Sibanda wena uthini ngalokhu okukhulunywa ngubaba uMkandla
yiwena ubaba uMkandla indaba ayikhuluma esemqoke ukuthi kufanele kube labantu abasakhulayo ekukhokheleni kodwa akukho egcekeni ukuthi kathi i-team yena asevele seyifake phambili uyikhetha ngaliphi phela lapho ungakhangela ku-vice president omncane kulabo bonke ngubongani Nyathi kulandele yena uCuthbert Dube kuze uLinda Dube lo Eliot Kasu abandawonye hhayi ujohn mvundura hhayi usekhulakhulile oku-74 years lo siphepha moyo abaku-77 ngibone ngani mina kungaba kuyinto enhle kakhulu ukuthi kula maphathi kwele Zimbabwe acabanga ukuthi hhayi laba asakhulayo bavunyelwa ukungena emkhankasweni lasezihlalweni eziphezulu kwamabandla abanye laba ngibone ngani lakho kungakhangelwa kakhulu ukuthi kungakhitshwa kakhulu abantu abadala ukuthi hhayi abantu abadala bonke abasafunakali abanye ababili lapha nalaphana kufanele batholakale ngoba phela indaba yombusazwe ilizwe libuselwa wonke umuntu
nanto ke udaba mnumzana Mkandla lithini lina ngalokhu
lokho kokuthona kuthiwa kuvotelwa abantu abale mali lokhu liqiniswa ngamanga njalo kungaba liqiniso nxa imali le kade behambe bayisosa ebantwini abangabanika bona esingathi ngama-donors kumbe bayiphiwe kula bantu abangenisa amaloni ngoba balama-properties akusebenza ukuthi usukuqalise ngokungena ephathini usuyakwereda usukuqalise ukucela imali yokugada ucela imali yesiweli that shows ukuthi khona nxa seliku-government liyakwenza njengezanu lihlela indlela litshontsha ngoba lifuna ukugcwalisa izikhwama zenu we won't accept that okwabongani Nyathi lokuyana uyathatha ubongani Nyathi uzathatha kuCuthbert Ncube ngakhangele ngathesa ukuthi uCuthbert Ncube unyathelwa ngakuya ngaphi ubongani Nyathi lijahe elihle siyalithanda usukele ezikolweni ngalandela uCuthbert ekhangele ukuthi uya ngaphi uCuthbert he is our next leader ujaha lwana umntwana esimdlalayo i-challenge ayezile inyikinyikisa abanye abantu njengomalema we-South Africa simthande njalo kodwa-ke akakhangele isondoleli ukuthi liya ngaphi iphathi sesentsha ethiye endlalelwe ngu-Cuthbert okancube emendlalele yena esethatha into evuthiweyo eseyingezelela ngoba ngukhona lokho ethithwa ngezikolo lokho emunya edinga ubungcithi obungaba khona ukuthi khona ilizwe liphume libe kuhle abantu abadala bakhulunywa lapha ngusibanda abalahlwa usiphepha yona le portfolio layo e-reconciliation yona leyo peace truth and reconciliation nguye mele ihlale ube yinkundla eyokuthi lathi ngukho ground lelalisenzani lina laphana lelisenzani lisiyagide ematopo yinto mele ihlalele yona leyo kubambanisa izive hhayi ukuthi khona bengu-vice president kuyinqala lokho ngazikhangele upaul themba Nyathi adlala la ipolitiki sengumlayeli undabeni Ncube la esengumlayeli bahlezi enkundleni elobuntu phakathi akhona ukuthi umuntu uyayincintisana labazukulu bakhe
mnumzana Sibanda singathini nxa sikhangela uluhlu lolu kungani omama balutshwana la ukubona njani
ye ngibone ngani khonokho kuyinto eqakatheke kakhulu phela kukhanye ngani kuthiwa ngoba upresident ngumama omama sekufanele bangagwani kwezinye indawo ngibone ngani mina kufanele bavunyelwe njalo amaphathi amatha lawo alungisiwayo bengibone ngani nxa efuna ukuzigezisa kahle kahle bekufanele azigezise ngokuthi ayenze kube liqiniso lokuthi bonke abantu abafazi lamadoda abatsha labadala abanothileyo labangalothanga isebenzi labasebenzelwayo zonke zinezizigaqa zabantu kufanele zithole abameleli bazo ebukhokheleni.